umnyaka lo ka-2019 ubumnyaka onzima kakhulu kwezamabhizinisi ngoba i-council umsebenzi wamabhizinisi. So sibe lokutshintshwa kwemali sadinga sisebenzisa imali yakuleli. So khonokho ukuthi sasenze kakhulu ihlelo zethu zathi budget ukuthi besihlele ukuthi sisebenzisa imali kwamanye amazwe. Kulokhu kusifana baprimarize kakhulu sibone intengo yamafutha edizili ekhwela ngezinye ngezinye. Kukathi sasibhajethele umnyaka wonke ukuthi sisasebenzisa inani lamafutha angani. So lokho kusiphazamise kakhulu ehlelweni zokulungiswa komgwaqo, kusiphazamise kakhulu ehlelweni zokuhlanjwa kwamanzi, kusiphazamise kakhulu ehlelweni zokuthwalwa kwezibi. Singathi ngakhangela yonke nje ezibizwayo into yamafutha isiphazamise kakhulu. Kwasuka kwaba yikuthi ngokuswelakala kwenhlanhla izulu langabi khona, kwaba le drought ukuthi okusho ukuthi amadamu ethu abe namanzi amalutshwane esikhangela umnyaka lo ka-2019 osibone sesireshiyena amanzi ukuthi abantu sisebenzisela amanzi angaka sesivala siqale ngo-June sivala ama-48 hours safika ngo-September sesivala 96 hours singathi ngamalanga amane abantu bengela manzi. So singathi umnyaka onzima kakhulu umasipala wakoBulawayo.
Kungabe kuzakuba lobubelo yini ngomnyaka ozayo?
Sikhangele ukuthi uhulumende uyathembisa ukuthi ezomnotho zizaguquka zizaba ngcono emnyakeni olandelayo. Nakhonokho sikhangele njalo ukuthi abantu sebekwamukele ukuthi imali yakuleli yokusebenza. Kodwa-ke ilosuku lokuthi kule zimpahla zokusebenzisa esizithenga ngemali yakwamanye amazwe kufana ndawandawo ile limithi yokuthethwa kwamali ithengwa ngemali yakule Melika sithenga kubo-China ngamanye amazwe njalo. Kodwa-ke sithembele khonokho ukuthi kume ngenxa yokuthi umnyaka olandelayo kwezomnotho ziyabe zingazigoqokile. Isikhangele ukuthi lathi ngethemba asilahlanga themba kukhangele ukuthi kuzoba ngcono.